statement sikaba ukuthi namasa bethengisa ukuthi kumele sibone ukuthi singenza njani ukuthi sikhathe i-expenditure. Kodwa i-statement sikaba umgabe sithengisa ukuthi u-president ubezama ukuthi abe lobuhlobo nama-civil servants. Kodwa iqiniso ngelo ukuthi ilizwe kalinamali njalo ubaba uthi namasa uzamele adinge okunye ukuthi sikathi uzamele adinge ukuthi amanye ama-cuts ku-budget yakhe uzabathola ngathi kumbe uzengezelela ama-tax. Kulokuningi okumele awubhadale ihambo likamongameli welizwe lokunye nje esingathi ilizwe lingathi khathesi asimele ukwenza lokhu ukuze sigcine imali. Kodwa bayadlalisa izimali, bayathengelana izimota lokunye sebenzisa imali eningi kakhulu nxa sikhangele i-security yabo, nxa sikhangele okunye abawuzuzayo njengama-cabinet ministers ikakhulu njenge-office of the president in cabinet ikakhulu. So indawo lezo kungenzakala sibili ukuthi nxa befuna bangenza ama-cards khona ngale. Sisakhumbula ubabubithi ekhuluma into enjengaleyo esengu-minister of finance ukuthi into esifuna imali beziningi kakhulu. Wahle wakhathi presidential scholarship, wahle wanika i-president's office imali entuthwane yokuthi u-president engabhodi kakhulu esiya emazweni ezama ukuthi engxeni ubuzasevisi okuyimadlala.
Kuyikuthi abantu sebebhadaliwe le imali, izisebenzi njalo lezinye indleko ezifunakala elizweni njengokhetho lolo luzayo.
Uzabona ukuthi nxa sikhangele abayithi i-domestic debt iyaqonga sibili lapha eZimbabwe. So imali uhulumende ayidinga kuma company lama banks alapha eZimbabwe iyaqonga sibili isikweletu sangkhona. Asikhumbuleni futhi ukuthi isenzi zonke azikazuzi ibonus ka-2014. So kuzaba nzima futhi ukuthi nxa sesifika u-2015 u-November December itholakale imali eyamabonus. Khathese kulezinye izisebenzi ezingakatholi izimali zakho. So kungenzakala sifile ukuthi uba wathina masa uzazama njalo ukwengezelela ama-tax njengalokho akwenze mhlawu-fuel isiyehla laphana wangezelela i-fuel tax yangkhona uzazama njalo amanye amaqhinga ayothi athathele abangela mali ezinye izimali ukuthi akwazi ukuthi asebenzise kuma-programs elizwe.